ekhuluma emhlangano lenhlangano izindaba umphathi abweza amabhizimusi lokuthengisana nakwele Germany umnomzana Mula uthe ilizwe lakhe lesifiso sokuqinisa ubudlelwano balo neZimbabwe buqine. Umula uthe ukhetho lusanda kwedlula lufuze lutshengise ukuthi eleZimbabwe selizimisele ukusebenzana namanye amazwe omhlaba ngendlela oluphethwe ngayo. Uthe wathi kumele abantu bonke elizweni basebenzele ndawonye ukugoqela amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimele nabanye ukuze umnotho welizwe uthuthuke.
Zimbabwe has held elections, parliamentary elections and elections for the new president. And this has been a historic moment. We congratulate
izwe leZimbabwe lonyaka libe lokhetho olungabadlelenzakayo emva kokuthi amhlophe athenke umongameli uNelson Mandela ngemva kokufakwa esikhundleni ngemva kokuba idatha lihawulele ukuba nguye onqobileyo. Kuqakathekile ukuthi alungisise izinto eziningi njengokusho kwakhe ukuthi eliZimbabwe seliqala kutsha.
Egcizelela kulokhu umula uthe amazwe anjengeZimbabwe aqakathekile ekuthuthukiseni ubudlelwano lamazwe awezikazi e-Afrika ngoba linabasakhulayo abazimiseleyo ukusebenzela intuthuko.
Germany and Europe have a great interest in stability and peace in this region and in this country. And that is why we are building on the implementation of the reforms that have been announced. And we will support the government of Zimbabwe, especially to implement measures that will improve the situation for people in rural areas.
Germany, lezwekazi le-Europe liqakathekisa ukuthi kube lokuthula e-Africa. Kungakho-ke sizasekela eleZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokukhululeka emakhaya kwezokulima nakwezinye nje indawo.
Ekhuluma ngemva kokuhlangana nomula nekhula lakhe owemele uhulumende weZimbabwe umnumzana Patrick Namaza uthi bakubona kuqakathekile ukuthi iZimbabwe iqale ukusebenza namazwe omhlaba wonke. EleZimbabwe selineminyaka eminingi lingasebenzani lamanye amazwe entshonalanga ngemva kokuphiwa izijezo zomnotho, kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wawusethembise ukulungisisa lokho. Ngimele esitho sezekisaharare ngiwukhipho mpepe.